isiqwayiso esivela kuwonke umuntu weZimbabwe, inhlangothi ezizimeleyo, upresident uChamisa, njalo kuzizalane zeZimbabwe ezizimele zodwa ezithi zona ziyaxwayisa ukuthi abanye bonke abakade bengacabanga ukuthi barejiste ukuvota barejiste. Khonokho ngibone ngani kuyinto enhle kakhulu ezasisiza lokho kwenzakala kwele Zambia, ukuthi liyabona ukuthi kulolu khetho abantu abaphumileyo babe baningi ukwedlula ukhetho oludlulileyo kwele Zambia. Kule sifiso esikhulu kakhulu ukuthi kwele Zimbabwe kube khona amavoti akapresident Nelson Chamisa afika 6 million ngo-2023. Ngalolo hlobo kufanele abantu abangu 6 million abavotela uyinguquko kwele Zimbabwe bazimisele ukuthi bayerejista babhalise isikhathi sesekhona belungiselela ukuyavota ngo-2023. Lolu khuthazo luqakathekileyo njalo sikhangelele ukuthi luzaletha inguquko enhle kakhulu kuzwe lethu elihle kangaka njengeZimbabwe eselibhidlizwe ngendlela embi kakhulu ngumbuso lowu okhona kwelamanje.
Abanye bathi abamboni ekhankasa umnumzana Nelson Chamisa ekhankasela ukhetho oluzayo kumbe ekhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota, uzalithola njani inani elifika ku-6 million?
Thekele ukuthi sazi ukuthi uPresident Chamisa umuntu omthetho, njalo uyakuqhakathekisa ukuthi abantu banga umkhuhlane khona okwamanje, kodwa siyazi ukuthi njengoba libona ukuthi eZambia kwenzakala ukhetho bangezelela inani labantu abavotayo ngamanumber ayifila 1 million. Kutshengisa ukuthi abantu lapha bakhona zikhona indlela ezishiyana lokwenza amarali, ezishiyene lokwenza amarali ezingaba mema njalo zibakhuthaza ukuthi bangene ekhethweni. Inkalakatha yodubo esikulo kwele Zimbabwe itshengisa ukuthi vele omunye womkhankaso omkhulu kaPresident Chamisa ngumnangagwa, ngoba angalele siyaphambili siyehluleka, abantu bazakubona lokho kulithuba lokuthi bantshintshe indlela abasebenza ngayo, ikakhulu ekungazami ukuyavota ngesikhathi sokhetho.
Inani leli ele 6 million lifike njani kulo? Ngobani labo? Njalo bayenelisa yini ukubhalisela ukuvota njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi akula zithupha?
IZimbabwe isinabantu abafika 20 million. Amanani lawa abalwe kahle kahle kukhangelwa izigaba lezigaba lama-province. Kukhangelwa ukuthi kungaphuma abantu abangaki nxa kuyikuthi wonke umuntu ubhalisile kumbe abantu abaningi babhalisile ukuyavota. Yikho umkhankaso khona kathi singokuthi abantu babhalise ukuyavota.
Uthe umnumzana Chamisa akafuni kube le mbuthano engamemethekisa i-COVID-19. Zikhona yini ezinye inhlelo aziqhuba kwezinye indawo njengebulenjini ukuthi akhulumisane labalandeli bakhe kumbela labo abangamaziyo abafuna ukwazi ngaye?
UPresident Chamisa sikhuluma manje utholakala ngendlela ezishiyeneyo eziningi, esebulenjini lezingekho ebulenjini, siyakhulumisana labantu ngendlela ezithatha amaqhinga ukuthi abantu bangabanjwa ngumkhuhlane. Ngibona ngani lokho kuzasebenza, njalo siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe sedinwe kakhulu ngokudubeka.